Mhlaka 13 Lwezi 2017, kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esiqondlweni selizwe ukuyakhipha umgabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kwizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Ngelanga elandelayo, kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele-South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi selokubona kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqa umongameli bazimtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMgabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni. Ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhulumini abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMgabe engekho, abeZimbabwe laba bathi le yintokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula eyayikho khona ngesikhathi sikaMgabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuthoma Bhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovemba zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa, kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazwe lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Zenzomoyo uthi iphutha labangela ukucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona yikuthi ngesilanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi uMgabe afukwe kube yilast push, abantu bangamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi babona ikhulu iright. Kwakumele bazihlalele abantu be-army benze lokho abakwenzayo kwenzela ukuthi bathi ukuthi kodwa abantu azange basisapote sikwenza lokho.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezi zihlupho.
Ukuthatha kwamasosha kwakuyiyo indlela eyayiqondile, kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi ngase kuphuma uMgabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka kanjani, ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo ngoba awakhipha uMgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa engala plani nelakathi esekakwazi ukuthi yenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya, kuhlela lutho sekuwestern lesani isikhathi. Akutsho phela ukuthi uMgabe wayengcono, kutho ukuthi sasuka epaneni sayiqela emlilweni.
Isifundiso seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ukuhlupheka kusiya phambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulaleyo ababeyihola ngaphansi kombuso kalo wayengumongameli uRobert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balanda ezindlini zabo, bayabotshwa, batshaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso ka-Emmerson Mnangagwa. Akulanto etshintshileyo, sisangaphansi kombuso woncindezelo, sisangaphansi kombuso ohlukuluzayo.
Kodwa isalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usekuphelelwe ngamacebo.
Hayi, vele wonke amazwe azahlale le nkinga zayo, so siza kulungisa lokho. It's not into a one day, yinto mpela esazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa ngumongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho nenhlalo kazulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sokwehlule kulungisa isimo sebemele njalo umvele ingqanga ukuthi angenele. Melithulo 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.